So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 29 kuNhlolanja 2021 kusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
This is a welcome and gesture of friendship, support and solidarity in the midst of this unprecedented times of the COVID-19 pandemic.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele iqula elize esilindweni sendizamchina ukuzahlangabeza isipho samajekiseni efike kwele Zimbabwe evela kwele India. Inhlanganiso yamanyano wamakholo ayisikristu yeZimbabwe Christian Alliance yethule impumela yocwaningo olumayelana lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19.
Siyakunanzelela ukuthi kukhulunywa iWorld Food Program kuliqiniso ezigabeni ezijiyeneyo kakhulu zakoBulawayo. Edolobheni abantu abaningi bayazisebenza. Ngokunjalo ke njengoba besukulockdown abantu imisebenzi yabo ibimile. So khona kuyana ke kwenza ukuthi izindlu lezo ezithembela abo bantu abasebenza leyo msebenzi zibe yizwe ezingenelwa kakhulu yindlala.
Inhlanganiso ibona ngokuphathelane lokudla emhlabeni jikelele yeWorld Food Program ithi indlala isibhahile emadolobheni eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa wona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhokhele iqula elize esilindweni sendizamchina eseRG Mugabe International Airport eHarare ukuzahlangabeza isipho samajekiseni afika inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu, 35,000. Asefike kwele Zimbabwe evela kwele India. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Namuhla kuze amajekiseni awe COVID-19 Covaxin angaba zinkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu, 35,000 alungiswe ngabenkampani yeBharat Biotech ukusebenzelana labe Indian Council of Medical Research kanye labe National Institute of Virology. Phakathi kwenkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu, 75,000 aphiwa eZimbabwe njengesipho kungenambadalo ngabe India. Njengalokho kwenzakele lapha eZimbabwe liphiwa ijekiseni lohlobo lweSinopharm leSinovac. Ijekiseni leCovaxin lakwele India lisebenza ngandlela inye lamabili lawa. Umongameli welizwe wamukele ijekiseni leli egcekeni lendizamchina ndanye labaphathintambo bakahulumende ababalisela umsekeli wakhe umnumzana Constantine Chiwenga. Uthe ijekiseni le-India lizanceda eleZimbabwe.
Ngithanda ukubonga umongameli we-India, abantu be-India ngokusipha amajekiseni lawa afika 75,000 aweCovaxin.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu ukuba athathe leli jekiseni.
Isipho lesi siyamukele kakhulu njalo sitshengisa ubungane esilabo vele India ngesikhathi salumkhuhlane weCOVID-19.
Ingcitshi zezempilakahle zikhuthaza uZulu ukuba engezabeli khatshana ukuhlatshwa amajekiseni okuzivikela ukubanjwa yicoronavirus ngoba engelangozi. Udokotela owasebenza ngesikhathi sikahulumende womanyano engumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorera uchazise ngaleli jekiseni.
It is really good news if India is bringing in their own vaccine into Zimbabwe. The more vaccine varieties we have in Zimbabwe, the better.
Kuzindaba ezinhle ukuba ele India liletha amajekiseni kuleli. Kuhle ukuba sibe lamajekiseni amaningi. Kunceda abantu ukuba bazikhethele amajekiseni abawafunayo. Okuqakathekileyo yikuba sibe lamajekiseni amaningi kuleli. Sikhuthaza abantu ukuba bayehlatshwa lawo majekiseni.
Safety first.
Uqhubeke ethi uZulu kumele akhululeke ukuhlatshwa le jekiseni. Esinye sakamuzi seHarare unkosikazi Nompilo Sibindi uthi uzahlatshwa le jekiseni.
Mina I vaccine le COVID-19 personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope to minimization of this spread of this pandemic.
Amajekiseni avela kwele India aza ngesikhathi leZimbabwe livele lamajekiseni elawathola kwele China kungenambadalo. Uhulumeni weZimbabwe uthi ukhangelele ukuba siyaphela lomnyaka kube sekuhlatshwa abantu abangaba isilinganiso sokuyisithupha ekhulwini i-60% okungaba ngabantu abayizigidi ezilithumi 10 million. Isigodlo sommeli we-India eZimbabwe izolo sethule umbiko othi lesi sipho samajekiseni kuyindlela yokutshengisa ubudlelwano obuhle obukhona phakathi kwamazwe omabili. Ele-India selihlabe izigidi ezingamathumi amahlanu lanhlanu 55 million okulinani elikhulu kakhulu emhlabeni jikelele okuyinto esiyenzakele kuphela kwele-China. Lelo lizwe laqala ukuhlaba abantu balo ejekiseni ukuvikela ukuthelelwa i-coronavirus ngozibandlela lisebenzisa uhlobo olwe-Covaxin le-AstraZeneca elilungiswa kwele-Britani. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Inhlanganiso yomanyano wamaKristu eZimbabwe Christian Alliance yethule impumela yocwaningo olumayelana lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni evikela i-COVID-19 e-Sinopharm vaccine osokuveze ukuba abantu lokhe bethikaza ukuhlatshwa ngezizathu ezehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo ekobulawayo.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Hussein Sibanda uthi inani labantu abathatha leli jekiseni liphansi kodwa abantu abaningi besabela ukuba leli jekiseni lihambisana lophawu lukaSathane u-666. Uqhubeke ethi bona sebejabulela ukuthi amabandla ezokholo asevuliwe ngakho-ke bakhangelele ukuthola ithuba lokufundisa abantu ngokuncedakala abangaba lakho ngaleyi jekiseni.
Into thina esasinanzelele ukuthi ikakhulu emabandleni abantu abaningi bayesaba ngenxa yokuthi nxa bebala iBhayibhili bacabanga ukuthi i-vaccine ingabe ichasanela lokhuyana owodwa uzaba lophawu olukaSathane u-666 ayisikho khonokho. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu lokho kwe-vaccine lokanombolo 666 ayakuhambelani.
U-Reverend Hussein uthi njalo udubo yikuba akula lwazi olweneleyo ngaleyi jekiseni ye-Sinopharm vaccine. Unkosikazi Linette Dube oqhube ucwaningo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu laye ugcizelela ekuthini ulwazi lulutshwane ebantwini.
Sabuza abantu abayi-561 bayathakazelela yini ukuhlatshwa ukuze bavikele umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. 10.7% bathi yebo, 75.1% bathi hashi, 14.2% bathi abala qiniso. Iningi labantu abathi hashi kwakuyinxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi abalalwazi olugcweleyo nge-vaccination.
Uqhubeke eveza ukuba iningi labesifazana abendele ebantwini abasebenzela phandle kwelizwe basengozini enkulu yokubamba i-COVID-19.
Singakhangela esigabeni seMathabeleland, iningi labo baba liyasuka lisiyasebenzela kwezinye indawo ezinjenge-South Africa. Nxa bephenduka lapha bandise ukuchaphela ezindaweni ezingekho emthethweni. Lokhu kuyenza ukuthi omama bangavikeleki umkhuhlane wobhubhane le-COVID-19.
Umnumzana Ngqobizi Thadube omunye njalo wabaqhubela lolu cwaningo ukhuthaza uhulumende ukuthi afundise uzulu ngohlelo lwejekiseni le.
Kubalulekile ukuthi uhulumende ehambise imbiko ebantwini ukuze labo bebe lolwazi oluningi.
Ucwaningo lolu oluqhutshwe kusetshenziswa inkundla yokukhulumisana ebulenjini lakumakhalekhukhwini e-WhatsApp luveze ukuba abantu abalalwazi olweneleyo ngamajekiseni okuvikela i-COVID-19 njalo abafisi ukuhlatshwa. Ezinye inkolo abantu bathi kayivumelani lokuhlatshwa ijekiseni leyi. Abanye njalo ngabesa ukwesabela ukuba bengabamba eminye imikhuhlane ngemva kokuhlatshwa. Kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Tsomnangagwa kuhlelo lokuhlaba eVictoria Falls unxuse inkokheli zamabandla enkolo ezitshiyeneyo ezigoqela iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, inkokheli zamabandla ezombusazwe labanye ukuba bakhokhele ekuhlatshweni leli jekiseni okunganceda ukuveza kuZulu ukuthi ijekiseni leli kayilangozi. Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko oveza ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu 3045 abahlatshwe okwakuqala izolo, okunatha inani lasebehlatshwe kuqala lokhu lolu hlelo lwasungulayo ngenyanga edlileyo kanhlolanja kwabazinkulungwane eziphose zifike kumashumi ayisikhombisa 68,511. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2,663 sebehlatshwe okwesibili, okuletha inani labahlabe okwesibili kwabedlula inkulungwane ezilitshumi 10,628 kusiyafika ihola lesine izolo ntambama. Izolo njalo kuphume umbiko wokuba abantu abane bahloliwe bafunyanwa belegcikwane le-COVID-19 kwabhubha umuntu oyedwa. EZimbabwe jikelele sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amane 38,822 asebafunyanwa bele-COVID-19 kwasila abazinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu lanhlanu 34,603 kwabhubha abedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1520. Yimele iStudio 7 yiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ebona ngokuphathelane lokudla emhlabeni jikelele eye World Food Program ithi indlala isibhahile emadolobheni eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni ewethule namuhla, inhlanganiso le ithi abantu abayizigidi ezimbili ezilenkulungwane ezingamakhulu amane 2.4 million sebesehluleka ukuziphandela emadolobheni. Isiphathamandla salenhlanganiso uNkosikazi Francisca Edelman uthi okubangela lokhu yikuswelakala kwemisebenzi kanye lohlelo lwe-lockdown lapho iningi elehluleka ukuphuma ezindlini liziphandele. Inani labaswelayo likhuphukela kumashumi amane lambili 42%, kuwonalo umnyaka lisuka kumashumi amathathu ekhulwini 30% ngomnyaka ka-2019. UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi bayavumelana lombiko oyethulwe yiWorld Food Program.
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association siyakunanzelela ukuthi kukhulunywa iWorld Food Program kuliqiniso ezigabeni ezitshiyeneyo kakhulu zakoBulawayo. Sinanzelela ukuthi edolobheni abantu abaningi bayazisebenza, ngokunjalo ke njengoba besuku-lockdown abantu imisebenzi yabo ibimile. Abanye bazithengisela, abanye ngabatshayeli bezimota ezilokhu zimisiwe lakhathesi. So khonokuyana ke kwenza ukuthi izindlu lezo ezithembela abo bantu abasebenza leyo msebenzi zibe yizo ezingenelwa kakhulu indlala. Indlala abantu abaningi abananzeleli ukuthi ingenela phose 70% kusika ku-80% yabantu abahlale emadolobheni. Ngenxa yokuthi emadolobheni kuzudle, kumele ube le mali yokuthenga. Ngokunjalo ke siyakunanzelela siyinhlanganisa ukuthi i-lockdown ilethe uhlupho olukhulu kakhulu. Imisebenzi yabantu imile, abanye lakhathesi lokhu bengavunyelwa ukuthi basebenze njengoba ngingafaka umzekeliso wabantu abasebenzisa izimoto ezingathi ngamakhombi osokwangena khona ozukho amabhasi labozukho lawa amakhombi lawa amadizili.
IWorld Food Program ithi iyasebenza nohulumende ukuncedisa abantu abasemadolobheni ngokudla. Liyake lizibone lezinhlelo njalo ziphathisa abanjani?
Inhlanganiso ezezakhamizi kakujayelekanga ukuthi uhulumende ayehle athintane lazo, lanxa kuyizo nje ezilolwazi lokuthi laphana kumiso laphana kumiso. So nxa kuyukuthi iprogramu ibuya lohulumende uyabe yehlisa ngeministry yondane ye-social welfare kusehla kusiya phansi kuze kuthathe bantwana abaku-ground. Kodwa-ke okuvamileyo ukuthi kwesinye isikhathi ufike sokuthola abantu awungamelanga abathole ngoba nxa kuthi siyabala amanye izipepe yakuthola ukuthi kuyokaphuma ku-chronic kuvela ukuthi kulabanye abantu abasebenzayo asebethe babhenefitha kuhlelo lukahulumende lokuncedisa laba abantu abadubekileyo ngalesi sikhathi besiku-lockdown sinye so ngokunjalo-ke lalona lolu hlelo lwe-well food program nxa kusenziwa i-baseline besingathi kucutshungulwa laba abantu okumele bathole uncedo sungafica ukuthi bakhona abalutholayo okungamelanga abaluthole kube sokusithi-ke laba abantu okumele baluthole bangalutholi ngoba siyakwazi ukuthi kulezi mule ezigcinwa ngabantwana bebodwa esingathi ngama-childhooded homes kube lezi mule ezigcinwe izalukazi lamaxhegu zona ziyana izimulo okumele ziqakathekiswe kulandela-ke lezo futhi ezikhangelwe ngabafelokazi abangasebenziyo laba abafelwa abangasebenziyo sikhangele ukuthi umuntu lo kumele ancediswe kakhulu lalaba abangabe begogekile kodwa belezi mule kodwa ungakunanzelela-ke nxa sokuthe kwafika uncedo lokudla labona laba abadla nsuku zonke babagcina bephambili besiyathola lokho kudla kube sokusithi-ke laba abangenelisiyo njalo abafuna ukudla ngokweqiniso bagcina beswele siyakhuthaza njalo ukuthi inhlanganiso ezinjengabo-well food program masezibuya kusasa zizame ukukhangela izinhlanganiso ezikhangela kakhulu abantu ama-residence associations ngoba yibo abakwaziyo yibo abaleqiniso bayasebenza ndawonye labozibuthe be-identify abantu abangathola uncedo
lowo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ku-Life Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka uhlelo lokuhlaba kwabantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Unkosikazi Sarah Obama owayetshade lukhulu owayengumongameli Barack Obama welemelika kaseko ugogo Obama ubhubhele kwelekenya eseleminyaka phose elikhulu 99 izibulo lakhe libike ukubana ubhubhele esibhedlela seJaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital esisedolobheni leKisumu namhlanje uye njalo ondla uyise owayengumongameli uBarack Obama Senior lapho esejade loyisemkhulu uObama ulobe ekhasini lakhe eleTwitter esithi imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukagogo wakhe uSarah Ogwell Onyango Obama obabizwa ngababemthanda ngegama lokuthi Mama Sarah emulini ebizwa ngelokuthi Dani ethi bazomkhumbula kakhulu ngoba ebatshiyele isizungu kodwa bazodumisa umdali ngempilo yakhe. Ukuthonisiswa kwecala lomphoyisa omhlophe wesigabeni seMinneapolis uDerek Chauvin elokubangela ifa kaGeorge Floyd onsundu ngemva kokumkhama ngedolo sungule namhlanje. UChauvin ulakho ugwetshelwa ukuhlala ijele kweminyaka eminingi engafunyanwa elecala kodwa amagqwetha akhe abikwa esithi uFloyd akazange abulawe nguye kodwa yizidakamizwa ezivunyenwe zisemzimbeni wakhe. Iyingcithi zezempilakahle zibika ukubana i-coronavirus ikhanya isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku kwele Melika ngemva kokwehla kwenani labakade sebebanjwa bele gciwane leli okwamaviki athile edluleyo. Lokhu kubikwa kubangelwa yokuqhamuka kweminye imihlobo yaleli gciwane ama-variants. Kube lo mbuthano omkhulu owe-rally phambi kwedale lephalamende lesigabeni seColorado State Capitol. Abantu betshengisela besola udlame olubangelwa yikusetshenziswa okungelananzelelo kwemibhobho kwele Melika ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu mahlayana okubulewe khona abantu abalishumi esitolo se-supermarket edolobheni leBoulder.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi isilinganiso sokungamashumi athobaminombili ekhulwini 80% sabantu abaphila nezathuthwana i-epilepsy balakho ukuziphilela kuhle bengaphanjaniswa yiyo nxa bengathola imfundiso lemithi kuseselesikhathi. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngoceleyo.
Isimo se-epilepsy sibikwa sibangelwa ukuphambaniseka kwemithambo yobuchopho kube sokusenza ukuba umuntu agcine ewela phansi eqaleka siba engozini yokulimala kakubi lapho echayeka eziluma ulimi kumbe njalo nxa kungela bantu eduzane awele emlilweni atshe. Unkosikazi Nandi Mpofu wenhlanganiso ye-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe uthi lesi yisifo esibi.
Isithuthwane siyingozi kakhulu ngoba ziyabangela ukufa isikhathi eziningi kumbe ukuthi umuntu asale elimele kakhulu okungenza ukuthi umuntu abe ngumuntu okhubazekileyo empilweni yakhe. So kuqakathekile empilweni ukuthi abantu bayedinga uncedo lokuthi bayelaphise nxa umuntu elesithuthwane.
Phakathi kwabantu abahlaselwa yilesi simo, isilinganiso singaba ngamajumi ayisithupha ekhulwini, 60% ngabantwana. Unkosikazi Mpofu uthi lokho kugcina kuphazamisa abantwana laba hatshi empilweni yabo kuphela kodwa nakumfundo yabo.
Izikhathi eziningi abantwana nxa efunda esesikolo umbalisi uyabe bona ngazani umntwana ulokudelela kumbeni umntwana akazwisisi. Even ebadaleni ngekhaya babe bebona ngazani umntwana uyadelela kafuka kazwisisi lanxa abantu abadala bekhuluma layo.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza ukuba abantu bahlolwe ngoba kule mihlobo eminingi ye-epilepsy eminye yayo engatshengiseli kangako ukuthi umuntu angahlolwa ngodokotela ulakho ukuphila ephiwa imithi yokuthi aphile elalesi simo kodwa singamuyiseli phansi esiba engozini. Unkosikazi Charity Nemakonde olomntwana ophila nalesi simo uthi yena wacetshiswa ngabanye wathatha amanyathelo kusese masinya.
Ngalalela vele ngizange ngayala ngamhambisa esibhedlela, wathi ehamba esibhedlela bamnika imithi yakhe wakwazi ukukontroleka ngazibuza ukuthi shiwo ngangihlalele ningahambisa umntwana esibhedlela. So kathi esengikhangelane lakho sengikhayelekelana lokukhubazeka kwakhe kuyepilepsy okungcono sibili ngoba imithi yakhe lana ayithathayo imenzela kuhle akasafithi sengumuntu orayithi sibili. Ngenxa yani ukuthi ngahamba esibhedlela.
Umnumzana Tawuraika Jiki obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuhlanganiswe Epilepsy Support Foundation Zimbabwe uthi ukusilela kwemithi ye-epilepsy ludubo olukhulu elizweni.
It is very unfortunate that our clients, some have gone for some time without medication. Some, unfortunately, one of our members has passed on due to not able to get the adequate medication that requires for his epilepsy.
I-epilepsy ngesinye sesimo esitholiswa imithi nguhulumende ngentengo ephansi ezibhedlela zakhe elizweni jikelele. Kodwa abaphila nalesi simo bakhala ngokuthi imithi enje ayitholakali lula emakliniki amakhansili emaphandleni zasemadolobheni kanye lasezibhedlela zikahulumende. Ikakhulu ngalezi nsuku kuqakathekiswa okumelane lobhubhane lo-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba eZimbabwe isimo se-epilepsy sihlasela abantu abangaba isilinganiso sokubili ekhulwini, 2% yabantu bonke eZimbabwe. Kodwa benhlanganiso ezizimeleyo bathi isilinganiso lesi singabe siphezulu ukwedlula lapho nxa kukhangelwa abayabe balaso kodwa bengelazi tshengiselo eziphezulu. Ingcwethi zezempilakahle zithi isilinganiso sokungamachumi athobamilembili ekhulwini, 80% yalabo abatholiswa imithi banakho ukuncedakala kakhulu ukuba baphile bengelazi tshengiselo ezinjengokuwela phansi umuntu eqaleka. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kuyaxokozela kumabandla ezombusazwe ele-MDC Alliance lesithi libhidlizwa libandla elibusayo elifuna ukuvusa lodwa. Kodwa elezanu PF lithi likhangelane lokuvuselela umnotho welizwe yathi ukubhidliza amanye amabandla. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Sebebaningi abakubandla le-Movement for Democratic Alliance asebesuswe ngenkani yedale lephalamende libandla le-MTCT kanye lele-People's Democratic Party. Elezanu PF laxothisa uMnumzana Killer Zivu kuphela edale lephalamende elathi wayesenza sandando. Kulabanye abathi ibandla elibusayo lifuna ukuba yilo lodwa elibusayo elizweni njengalokhu kwakufiswa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe ilizwe lisanda kuthola uzibuse. umnumzana kucacaphulu osanda kususwa edale lepalamende libandla le-PTP uthi ibandla le-ZANU-PF licatsha ngemithetho yelizwe ekubhidlizeni ele-MDC Alliance.
I-ZANU-PF ilawo amandla ngoba iphethe lesana isitulo esokudicide ukuthi into le zingayisebenzisa. Abanamandla bangawasebenzisa lokuwa-abhuza. And in this case, it's demand that abusive. Section 129 Lwana Ulosupo, the members of parliament, there was a motion after our honorable Mliswa. The motion is taken on Priscilla Masera. Emotion led to the section in Alana by section 8. Nyakumbula, we'll discuss the constitutional making. Nakuluma, because I was there. Why are we doing this? Section later is a super usas. Is an abuser and abantu bangazwisisi yikho ke okwenzakalayo namhlanje.
Kodwa umnumzana Eliphas Mashaba ofisa ukumela inketha edale lephalamende uthi ngabazihluphi ngokwenzakala kubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Thina kathese sisitemu azange lizwe ukuthi akunabantu be-ZANU-PF abakhrosileyo baku-MDC. Thina we are adding our numbers nxa ukuthi we are adding our numbers every day. Which means siloke sikhula sisiya phambili njalo baningi ama-MDC abajoyinayo unannounced because abanamabizo but laba abanamabizo abakhulunayo but baningi esilabo lathi ngapha kuma-grassroots abakhosikile abangena suku zonke.
UMashaba uthi balakho ukunqoba kukhetho lwama-by elections loba lungenziwa namuhla.
Kathesi any other by election sizaliqoba ungavakeli ukuboni. Ngoba abantu beZimbabwe sebebonile iqiniso. Abantu beZimbabwe sebebonile i-vision ka-President uMnangagwa ukuthi kusa ilizwe lakhe. Abantu beZimbabwe sebebonile ukuthi olalongo besilandela izibula lezi zisithi ziyasithengisa ukuthi xa singavota bengasifakela amafemachina lama-airport emakhaya.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandlale MDC Alliance uthi ibandla le-ZANU-PF lingeke lanqoba elakhe kobulawayo.
Yebo kambe uMashaba uthi kabe sesabi kodwa engimthembisa khona uba uMashaba ukuthi njengoba engushade MP uzahlale isithunzi eyishade eyishade asozafa anqoba khonaphana enketha yindawo ye-MDC kubulawayo MDC Alliance liberated zone i-ZANU-PF vela ngeke wini so uzahlala uyishade ubaba Mashaba izana ama-bye elections silifi.
Akwaziwa ukuba kuza kwenziwa nini ukhetho lokuvala izikhexe ezijiwe ngamalunga edale lepalamende axotshiswe libandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukip Stube.
Kwezemidlalo iqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama-Warriors linqikelana lele-Zambia enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhlantambama. Umdlalo lo udlalwa ngemva kokuba ama-Warriors enqobe iqembu elimela eleBotswana ngeviki edluleyo. Lokhu kutsho ukuba lo mdlalo awuqakathekanga kangako ngoba ama-Warriors asephumelele ukuyadlala kumncintiswano we-African Cup of Nations walo nyaka kwele-Cameroon. Okwamanje eleZimbabwe kanye lele-Comoros yiwo amazwe amabili angezansi ezwekazi le-Afrika asengenile kumncintiswano we-AFCON walo nyaka. Ele Malawi lilakho ukuphumelela linganqoba ele Uganda namhlantambama. Ngabesukani besikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokhele iqula elize esilindweni sendizamchina kuzohlangabeza isipho samajekiseni asefike kweleZimbabwe evela kwele-India. Inhlanganiso yomanyano wamakholwa isiKristu yeZimbabwe Christian Alliance yethule impumela yocwaningo oluveza uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni evikela i-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.